abantu bavukela emabhanga bachone befolele besithi mhlawumbe kunyeza abazogcinisa imali ngelanga abantu baphiwa ikhulu lamadola i-$100 abanye nxa ulenhlanhla abe ngamakhulu amathathu i-$300 kuthi abanye bathole amakhulu amahlanu i-$500 ngeviki imitshina ekhafula imali kwamanye amabhanga ayisebenzi kuthi asebenzayo ikhafula amarandi awe-South Africa kuthi amanye amabhanga akhafula i-$300 ngelanga umuntu munye amavinkili athengisa ukudla lempahla asevuma ukubhadalwa ngemali yeplastic kodwa awaphi bantu imali ngoba kungela mali ebantwini kuthi abapha imali umuntu uvunyelwa ukuqala athenge ethi esephiwa amadola angedluli ikhulu isisebenzi sebhanga le-Capes oyale ukuvezwa igama uthi kabala mali balinde ukuba abantu bazogcinisa ngakho ke abafisa ukubuyela emakhaya bakhululekile abafisa ukulinda kungesifanayo
manje sizayithola nini mani
hayi data sikwazi imali seyidingwa mamani ngalibona e-TV izolo i-government is saying the country is going to economic zero so that ati yabona i-country yabona lezimbabwe imali ayikho
omunye wabakade belinde ukuthatha imali e-Capes umnumzana George Ndlovu uthi umelele kusukela ekuseni kodwa kakatholi lutho kungena ngamanamba njalo le mali ebikwa bezayinikwa ingeneli lutho
lokhu endlayinile ebhenki khonapha ndlayinele imali kusukela ekuseni lokhu engakayitholi bathi bafuna ukusinika imali ezishodileyo ezingafikiyo lama-$100 angazi ukuthi kuya kuba kanjani imali lezi azikwani lutho endlini
undlovu uthi njengoba imali abazamupha yona ingeneli ngitsho lokubhadala indlu ahlala kiyo useze efisa ukuthi iphange ibuye imali yama-bond notes uhulumende athi uzayidinda
lokhu endlayinile khonapha le mali yakhona ayikaphumi bathi bamelela abantu abazobhenka sokuze kuchawu 4 awula muntu obuyileyo lo le ndoda isezengenza utsotsi ufuna imali yakhe zerenti ziphelile njalo bathi bakuza buya la mabhoni nothi akukhanye le mali yakhona nto kuhamba njani
isimo somnotho ezimbabwe asimanga kahle abantu bahola nzima osokubangela ukuba balahlekelwe yimali eningi uma betshonela ukuyathatha imali nsuku zonke umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uyavuma ukuba ilizwe libhekane lokusilela kwemali njalo uphakathi kokuyacela isikwelede emazweni alobudlelwano obuhle leZimbabwe kodwa labo babapha imigoqo enzima ukuba uhulumende ayivume izisebenzi azisela malanga ahlelekileyo okuhola njalo mhlazana beyihola amabhanga ayabe engelamali okwenza kube inhlala yenza indwendwe zabalinde ukuthola imali emabhanga ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.